kwakathesi sesithole okunengi sasiyenza i-repacking izinto lezi ngema-categories azo zabomama, zabobaba, ukudla, ama-utensils siwafaka ngama-categories abo. So okwakathesi sesimeleli i-truck iyabuya in the next 30 minutes ukuthi silode sihambise eMtare.
Nxa lihambisa eMutare khonale yini eliyafika libanika abantu loloncedo njengeMethodist Development and Relief Agency yini kumbe likudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso?
Hayi, sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathesi ama-big trucks kafiki eChimanimani. Kodwa esikwenziyo thina njenge-Methodist Church ukuthi lokunye okungena ku-30-ton truck then le ama-hampers izawathwala ngezimota zethu ama-small truck ukuthi ziyeni kwabantu eChimanimani. Le inye i-truck izavela koBulawayo mthambama idlule eGweru eMasingo then isiye eChipinge.
Abanye abantu bayakhala khonale eChipinge la seChimanimani bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezanu PF kuphela. Wena njengomuntu oke wafika eChimanimani kuyini okubonileyo?
Angizange ngibone into enjalo. Kungabe kuyenzeka kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla. I-problem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula, ukudla kuyahlupha. Kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi. So ukuthi ngikomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu, hayi lokho angikwazi.
eChimanimani Hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho. Ubona bayakuthola yini ukuhle?
Okunye kuyafika, okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokutsho khona last time. Akula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimanimani.